VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuNkwezi 2020 nguCassidy Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore noSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi zisetshenziswa njengama-quarantine centers kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi izikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalali ligciwane loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele-COVID-19 kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolitshini le-John Hopkins University kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazweni awezwe lazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346 labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,426.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Umthethwandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezizimeleyo uFrank Chikore noSamuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili. Intatheli izindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando wokungalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha e-MDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uchikore lotakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kamanje ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu leAfrica Day izolo. Namhlanje babuye edale likamanje empare befakwe izankosi enyaweni kodwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezigoqela eze Studio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phayila Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye. Banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye neviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo wokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli izindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephuli imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lo hulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye icele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli ngokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalayo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Sina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa. Eyi, sikubona sisesimeni esingamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi-ningi. Angazi kungenzakala njani. Siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa heyi isimo seseZimbabwe asimanga kuhle ngoba heyi asile equipment ekwanele singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bambaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana sihlezi labo ezindlini balahlekela isikhathi eside isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning. Imali zakhona ezidingakalayo eziningi ezifunakalayo ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bahlangana labanye abantwana. Kodwa ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi ongaguliyo nguphi. Ngakho ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani ngoba lakho khona lolwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokhu silufihlelo njalo kulabantu abalokhu bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi zimele seziyenziwe. Into ezifana lokutesta abantwana singakhangela khathesi i-government ayila capacity yokutesta abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba khathesi ngenyanga ezingu-3 ezidlulileyo i-government ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So ukuze ukuthi i-test abantwana bonke laba lababalisi into leyo ayikho practical.
uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo kathesi zichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe, so into leyo yonke ayiko practical, so angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelela ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown, ngoba asifuni ukuyenza ama-experiments lempilo yabantwana lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lama-church, lama-stadium, yizo zimele zivulwe ekuqaliseni, ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana, ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende osokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende, ngoba ungakhangela ukuthi igcikwane lele le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvula form six primary kuvule exam class ka grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukuyenza i-social distancing after 2 to 3 weeks kuzakuqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile la ma-challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la abeke avula, sebezakhona ukuthi bekwazi bengadresa njani bethole ama-solutions. Yebo, njengabazali siyabe sikhathazekile, but siyathemba ukuthi lokhu ukuplana nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplana futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane eliziphiwa nguMike Woke. Ukugatsha lwezempilakahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa iy'nwele esesigula umkhuhlane we-coronavirus kuvinkili lwenwele le-salon elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa iy'nwele zabesifazana abangamashumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwensuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholejini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselathwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe. Abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, linami uMike Woke.
Ngokona nje wathi ngidedele kuChris Gandhi esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edluleyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-internet ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithele ngamanzi silobu izima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo abantu kabakhona ukuthenga imali kayikho. Okwakuqala ezinye izitolo kazisela izini loluthe ngokubana abaningi babeyode South Africa eBotswana yabaye bawode futhi aseZimbabwe, but imali yokuoda nangokwayo kayisekho. Abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona le-Goli khona kwana yikho kakhulu okulimazayo esinanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu nalo oholiswayo kuba nzima ukuthi bayezigayweni izigayo ziyadura ngama 20 randa kwezinda ngama 15 randa kuyizima kakhulu babagani.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane lecoronavirus sokunzima.
Angithi umele ikhulumende uqale ukuprinta imali. Ukuprintela kwakhe imali abantu bezobabhozele bahle ngokuhle kuhlangana nemigulukudu. Nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangana nemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto esitolo, imigulukudu ehle iwise imali. Isicela ukuya edaradeni ingawo ebhenki. So khona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society, ngatsho njalo ukuthi abantu nje akunamthetho kungazani nje kukumhlaba kuyomfuza idlemini kumhlandelazela usile. Isivaluwe imali kunje sekhuluma nxa imali isiwa utsho ukuthi abantu bakhaza abahola ima abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali angabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayisekelo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyaneshula kwinto kwangkhona. So impilo isuke ibe nzima bebagcine makhaza nxabo sibani kukhanya nje akuhani nje kuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyela kusetshenziselwa i-US dollar kodwa nalelo i-US langkhona likhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithuke lelo i-US. So impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini makhaza.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi okubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Namhla ngibona isikwa besisenza $36 40 cents sisuka $30 ngamalanga ahlulele. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esebisayo. Ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to 1 US dollar. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kade ukuthi thina silodubo ele foreign currency khathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angele ukuthi singabi nemali eqhwedileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala emkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo,
mthaka tomuhle.
Siyalincusa
ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni athiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lene lithi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukwini ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo silokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hole khona pa ku-studio 7 ngo-8 ntambama.
Embikweni kampathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni
Uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDC Alliance. Onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Netsai Marola, lezakamizi zakobulawayo, omampofu, untombi zodwa lonokuthula. Umoyo uthe eleZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane, ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza omampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho-ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekuncindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena-ke oxoxa loMike Hobe weStudio 7 ngalolu daba.
Into edanisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu, ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumeza. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibo abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibo abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukantobizodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani lokho?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni, kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukantombizodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo, betshayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende yabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla, njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esetshaywa kabuhlungu kangako, kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye nabezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane lolu dubu. Ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo. Njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala la madoda into ezabahlupha empilweni yabo, ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga, alisesekho kahle, ngoba kuzabadisturba kanye lasemendweni yabo. Okuba into nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njalo ayigcine isenzakala into le efana nani. Laba amantombazana achayiwayo nxa sibili umuntu achaywe izibuni zize zicine zisiba mnyama kangaka, so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kati vele uyabe ewoneni, ngoba akula muntu elungele lokuchaya omunye umuntu. Nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kukamantshi ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe, nothi ukuthi omunye umuntu utshaye omunye umuntu sibili. Hayi, into ongamelanga vele ibisenzakala le kuleli lizwe lase.
Phosela amazwi akho okugcina, utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani.
Sekufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye, singasavumeli ukuthi omunye wethu etshaywe ngamapholisa sikhanyele nje sizimele. sizithulile sizithulile nje asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sithi bethu inkunzi sikhangile
uChaos Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni lapho ke lemuzwe exoxa lo Mike Hove we Studio 7 Wezemidlalo Intshatshele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lomdlali weqembu lenguqu ele SC Platinum uRaman Butsanzira yenaye obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhlaka 25 Nkwenkwezi
uButsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe umqeqeshi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu leNew West lalikusigaba sika Division 2 useke wadlalela njalo leqembu leCape United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elithumi ngoba isebenza kanzima
awungeke ukubuye lula nje uvuke nje uthola ukudlala kweIslanders is not easy teams like Islanders lama crowd enemies so yana yomele upushe sibe because abantu labana ababelanda uzobona ibhora if you look at Cape again it's a big club and I'm here at Platinum again it's the Champions League totally different football from lesi idlale eZimbabwe you meet ama teams ahlale khona nje kwapana u Champions League so it's not easy make sure you off drugs into njani njani of which into ezivulala career you have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo that is njalo siyafunda even ingaka namhlanje 32 years I'm still learning
ukuthandzira ukukhubekela phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqakathekile ukusebenza nzima ngoba italenta lodwa alenelanga kodwa umuntu kumele abe lephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze katalala
talent alone alingeke ukusenda o kuya kumele upush as you have to make sure that you push inspired by Cristiano Oban umnandi that is cool asakhula sibona ochisa omaro o Richard Choruma, o Chandida, o Kapini, yabo sibuye BF labana sikhalela ukungena la singene mahara sibuye ripora bese ngawazi ukuthi wanti that is service njani service sikhona apha phakathi so it's not an easy road
umdlalo wenguqu umile kulezi nsuku elizweni lasezimbabwe ngemva kokuba kuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 njalo uButsanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo
kumele sibone ukuthi siyathandaza ukuze into le iphele sibili sithandaze of which kumele sihlale ezindlini sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulowo mkhuhlane sifake umlimo phambili hayi ukuthi siwunqobe sibili and so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo hayi into ekhona sibini
uButsanzira uthi ulesiso esokuthi eqale ukwenza ezokuqeqetshi sasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlalaphansi abe ngumqeqetshi laye akhulise abadlali bakusasa imidlalo yecasilaka Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 awukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo okuthiwa ngukhulumende ile ngozi ukuba abadlali bengethelelana igciwane le-corona ngimele Studio 7 kobulawayo uJoseph Njanje
singakaligqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhanyile ebezihamba phambili lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878 umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intshathelo ezindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Chakawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyi abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah Ngibonga ngokulandela
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.